Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ezingali vuka njani izilukandaba. Bolamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo umhlaka 6 kuMabasa 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethumele amasotha ukuthi aphathise ekubambeni ngamandla abantu ukuthi bangaphumaphumi ezindlini zabo phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Okufakwe nguhulumende umthetho wokuthi-ke abantu bangasondelelani babe khathana, ngibona ingani yena uhulumende nguyo yenza kungasebenzeki.
Impilo izakuba njani ngemva kwamalanga angama-21 abantu bengavunyelwa ukuphuma ezindlini mahlayana?
Sokumele sikhethe ukuthi ukhetha ukuthi uhambe uyethengisa, utshayisane lomuntu okhwehlelayo, othwele lo mkhuhlane, ubuye uthelele abanye, ubulale abantu la uphinde ufe, kumbe uqinisele okwamalanga lango-21.
Izolo bekunanzwa iminyaka engama-34 kwabhubha owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana na Lookout Masuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi usethumele amasotha ukuthi aphathise amapholisa ekubambeni ngamandla abantu ukuthi bangaphumaphumi ezindlini zabo mahlayana phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kobulawayo, amasotha abikwa abevele esekhona esebenza ndawonye lamapholisa. Umsekeli kamphathintambo wezomvikela umnumzana Victor Matemadanda utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uZulu engamangaliswa ngamasotsha emgwaqweni ngoba amazwe omhlaba wonke jikelele asebenzisa amapholisa ndawonye lamasotsha ekufezeni izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. Sixoxele sakhamuzi sakobulawa wayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC ukuze sizwe okunengi ngohlelo lukahulumende lokuvimba uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana ezitaladeni.
Okufakwe nguhulumende umthetho wokuthi-ke abantu bangasondelelani babe khathana, ngibona ingani yena uhulumende nguyo yenza kungasebenzeki ngoba sinanzelela amabhasi ezupho athwala abantu abadlula 60 behamba begcwele behlezi emaduzaneni duzaneni, ikanti lanxa belindelena lawo mabhasi sinanzelela ukuthi babemile imizila beseduzane duzane njalo. Okunjengokuthi-ke abakulandeli khonokho kuthiwa abantu kabatshiyelane-ke isikhala esikhulu. Yebo, kambe sananzelela amakhampani zamanye abonyaratso sebehle bavala ukuthi amabhasi abo athwala abantu nxa kule mfa balinika imali bese besithi zamani imizamo ekudinga imoto encane-ke lingahambi-ke ngemota ezithwala abantu abaningi kakhulu belandela isinqumo sikahulumende. Kodwa yena-ke uhulumende wehluleka-ke ukusilandela isinqumo sakhe. Bese sikhangela le ndaba yendlala, izimpuphu, abantu basondelelana befuqana bezama ukuthenga impuphu ezitolo. Yikho-ke kuyatshengisela ukuthi-ke akulandelwa khonokho kokuthi abantu bangasondelelani.
Amakholwa ahambile yini esontweni kumbe bebekhonza besezindlini? Njalo ungasitshela ukuthi nxa bebesezindlini bebekhonza njani, kumbe bahle babeka iBhayibhili kathana?
Sesikhangela-ke ngabezinkonzo, nanzelela ukuthi abaningi kabahambanga ezinkonzweni. Abezinkonzo balandela umthetho, abaningi-ke basebengena izinkonzo besezindlini besebenzisa o-Skype, abanye besebenzisa o-Zoom, abanye njalo besebenzisa o-WhatsApp. Izinto sezisebenza zona lezo ukuthi-ke abantu bakhonze-ke. Amakholwa-ke labantu abakhonzayo nanzelela ukuthi hhayi umthetho bawubambe phambili ababonakali besiya ezinkonzweni lemlayezo lapho siyabona bethumelana bekhumbuzana ukuthi bahlale besezindlini ke bafake ke amazopha ukuthi inkonzo izahamba njani ozafundisa ngubani ozayenza lokho ngubani ozahlabela ngubani bakwenze nje inkonzo ingene ize iyephela sikunanzelele bekwenza ke abaningi kuSkype abanye kuZoom abanye bekwenza ngeWhatsApp yikho ke hayi mbona bezinkonzo ke bawubamba umthetho balandela ukuthiwe nguhulumende
kuke kwavela amazwi awathi wona isibhedlela sakobulawayo seThorn Grove asilungelanga ukufakwa abantu ababe betholakale kwele gcikwane le-coronavirus.
Owesibhedlela ke ngenye into ebuhlungu kakhulu yebo kuhambeni uhulumende uthe isibhedlela seThorn Grove kasilungelanga kodwa vele sikunanzelelayo ukuthi lizwe lonke nje uhulumende kazimiselanga kalumelelanga lololu hlupho ukuthi lube kho ukuthi nxa selukhona kambuzalukubamba lukhontrole ngendlela enjani. Akula sibhedlela even iWilkins yangikhona eseHarare leyo wayatho ukuthi kakula mithi kakulani uhulumende usebhizi ngokwakha-ke lesi sibhedlela ukuzangena khona bakahulumende labantu bezano PF yikho kudanisayo. Yebo kambe kobulawayo kuyasikhathaza khona lokho kodwa-ke nginanzelela ukuthi kasohlupho olungaba kobulawayo kuphela luhlupho lukhona ilizwe lonke ukuthi uhulumende uvele kalungiselelanga ukuthi nxa abantu sebebanjwe ngulowo mkhuhlane belatshwe njani kubambeke njani akula sibhedlela esilungiselele khona lokho.
Umnumzana Edwin Dlovu isakhamuzi sakobulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda mayelana ngodaba lokuhlala ezindlini.
Ngiyabonga Gandhi. Okokuqala engakutsho yikuthi njengoba sibona imkhonomi ezomnotho zamazwe wonke jikelele zikhithika aziphosteka phansi ngendaba e-coronavirus le-COVID-19 ekhona. Thina-ke eZimbabwe sivele sisenkingeni enzima kakhulu ngoba okokuqala besivele singela industry, besivele singela economy. Kuza sishiya sikwesinye isibanga kumbe isigaba esingeke sasicabanga lokumbe ngakuthi I can't even imagine ukuthi kuzabe kunjani ngaphandle nje kokuthi njengabakholwayo sithembeni uNkulunkulu kuphela. Akula industry, akula production, abantu bonke nje lathi esisebenzayo umuntu wonke umile uhlezi. Kanti njalo futhi sibuye sithi thina lesi sinqumo sokuthi abantu bahlale sibuhlungu kodwa kakula ngenye indlela isigwebo okumele sidlule kiso ukuze siphephe kulo mkhuhlane osukhona we-coronavirus. Sinanzelele futhi ukuthi in as much as kunzima ukuthi sihlale emakhaya ngoba kasila kudla, kakula siphila ngokuziphandela, abantu bayathengisa into ezijiyejiyeneyo ukuthi baziphilise. So kumele sikhetheke ukuthi ukhetha ukuthi uhambe uyethengisa utshayisane lomkhulu lomuntu okhwehlelayo othwelela umkhuhlane ubuye uthelele abanye ubulala abantu la uphinde ufe kumbe uqinisele okwamalangana lango-21 sithembe ukuthi uhulumende uzava le mizamo yokuthi njengoba sibone kungani kuzwa kuthiwa amahungahunga ukuthi abantu kumele kababhalise ukuthi abantu mhlawumbe bangathola ukudla njengoba sikubona kusenziwa kwamanye amazwe.
Njengoba abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labo sebebotshwa bethathelwa impahla zabo, ubona ungani umumo uza kuba njani ikakhulu sikhangele ukubana iningi livele liphila ngakhonoko?
Yebo, kanje kambe sonke siphila ngokuthengisa. EZimbabwe wonke umuntu uphila ngokuthengisa lokhu lolokhuyana, abanye bathengisa amatamatisi, abanye bathengisa ama-airtime, sonke siyaziphandela. Kanti gasicacaba ngeninye ukuthi kungono ukuthi uqhubeke uphila ungabanjwa leli gciwane ukuze ngemva kwelezisuku ezifakiweyo wanelise ukuqhubekela phambili. Kuvele into esikhona singaze sikusole sithini kakusoze kusiphathise. Okusiphathisayo ukuthi sithi thina comply ukuze siphephe nini ekufeni. Manje sokumele sicabange ukuthi ukuqakathekileyo kuphi phakathi kokuziphilisa lokuthi ukuthi sithole imali sithole amasente okuphila ngawo lokuthi sithethe umkhuhlane lowo umemetheke. Sibone amapolisi ebopha abantu kakhulu akade beqhubeka besenza inkani besithi bathengisa and lapha kade bethengisela khona sibonile kubomtare bethanda bethengisa beminyene vele bengagqize eqakala ngokuthi umkhuhlane lo uyabulala. In as much as kungasonto emnandi ukuthi abantu bathathele impahla zabo, kodwa mbona ngani abantu kumbe mhlawumbe uhulumende ngabo bele ndlela yokuthi laba bavele bele stock sabo ade besigcinile mhlawumbe bathengisele egedini lakhe kube le ndlela ezihlanzekileyo ukuqonqosela ukuhlanzeka ukuze bathengise bathengise lokho kade vele belakho.
Umfundisi Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kuyiminyaka engamachumi amathathu lane kwabhubha owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana Lookout Khalisa Bantu Vumindaba Masuku. UMasuku wabhubha ngemva kokuvalelwa ejele okweminyaka emine ndawonye lenye inkokheli yezaphu ebalisa uMuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezimbili asebebotshelwe amacala okwephula izibopho zokungaphumaphumi ezindlini ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba leli ukuthi ababotshiweyo bagoqela osomabhizimusi abavule okungekho emthethweni, ababanjwe benatha utshwala, labahamba mahlayana ezidaladeni bengela njongo ebalulekileyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leNewZimbabwe.com lithi umprofita u-Emmanuel Magandiwa uthi amanye amaprofita kawayekele ukukhuluma ngegcikwane le-coronavirus ngoba nguye owaqala ukuprofita ukuthi liyeza. Leli phephandaba lithi uMagandiwa ubethumayela ebulenjini beFacebook njengoba kungasavunyelwa ukubuthana emasontweni. Obamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi beStudio 7, ninjani? Thina siyaphila lapha. Ngisacela nami ukuphosela igalelo lami, message yami, igama lami uSibusiso Mchaza. Ikakhulu le ndaba engiyikhulumayo ngajabula kakhulu ma ingadluliselwa kulabantu engicela ukuthi bayizwe. Ngikhuluma ngobaba uWishman Ncube, ngizokhuluma nobaba uPaul Swela, ngizokhulumela ubaba uMzila, ngizokuza kubaba uJonathan. Ngicela ukuthi uma kusenzeka ukuthi mhlawumbe la mazwi angafika kibo, ma beyindinga mhlawumbe libathumele inamba zami khona lapho Studio 7. Ngikhulumela ekuthini sinenkinga lapha singabantu bangapha esizweni sakwaMthwakazi. Siyahlukumezeka, sinabadala abanjengalabo esibaqambile ukuthi ngicela ubani nobani imeseji eqondiswe. Ngawukuthi bengicela ukuthi bona bafila njani, bezwa njani, ubaphatha njani, ngoba kumanje ngokubuka kwami ngibona ngathi umqondisi moyo MRP uye yedwa olwela lento esifunayo and ukuhlukumezeka kwethu ingathi kuziwa nguye yedwa. Ukuhlukumezeka kwethu bona bakuzwa kanjani, bakuthatha kanjani, behlulwa yini ukuthi kuhlale phansi kulungiswe imisebenzi asiyithole emadebheleni singabantwana emadebheleni? Yonke into Esikolo ngizwe usizo olukhulu kakhulu ngoba esikolo kunengane eyingathunywa ukuthi kayiyobiza abazali. Into emayibuya lapha nahlangana nomunye umisi, umisi wathi no ubuyaphi, wathi ngibuye ekhaya benithunywe. Umisi uthi ubuthunywe ngubani, ithunywe lobani? Ingane ithi hayi ngihambe ngedwa. Sekuba ngumsindo wona lo. Umisi uthi uthunywe lobani, ithi ngihambe ngedwa. Uzama ukuthi uthunywe ngubani? Ingane iphendula lento ayikhulumayo yena uyijikijikisa ingane. So ke badala bami ngiyalicela, ngiyalicela baba uJonathan, ngiyalicela Mzila, ngiyalicela Mqondisi, ngiyalicela Swela, ngiyalicela lonke nje liqambile. Ake nihlale phansi madoda libonisane, sibone ukuthi usizi lwethu esiphezukwalo lungaphumelela kanjani. Ngoba sihlukumezekile, sihlukumezekile ayindaba encane.
Sisalibonani masakazi Studio 7 ngomlilo ngokusebenza lapho kwele South Africa. Ngiyajabula ngokuthi eleZimbabwe lalo lilandele amanye amazwe ngomthetho wokuthi kuvumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisane nomkhuhlane lo we-coronavirus. Kuyijabulisile, kuyabona ukuthi nayo uyasicabanga. Kodwa ngikhala ngamabutho namapholisa aseZimbabwe ukuthi mayethe athola abantu bengalandeli lezi zinqumo babe locuku, ehlukumeza abantu ngendlela yokuyi-understand. Kanti kunini bona bazaye bahlola impilongelo labantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa? Mhlawumbe ayenkantolo ayekuma enkantolo abe lecala kumbe fine bekwenziwayo. Kuwukuthi bathatha umthetho bawufaka ezandleni, belimaza abantu, beshaya abantu, benza yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kade sizaze sifunde nini ekhaya. Ika awuthi into ezizobafunda nini ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho ma ukuthi umuntu uphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho, uyahamba ekhoti. Ikhoti yiyo ezomgweba ngaleso sikhathi. Kulokho abakwenzayo bonke bathatha umthetho bawufaka ezandleni, beshaya abantu. Akuyona isolution yokuthi nje umuntu abeshaywa ngale ndlela enzakala ekhaya. Angazi ukuthi kathi izophela nini le.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Ndikhuluma noNcube ngisendaweni yaseGoli. Basakazi nabalaleli be-Studio 7. Okwami engikushoyo manje, besicela amapholisa lamasosha aseZimbabwe la esisuka khona endaweni yokuzalwa. Sicela bahloniphe kakhulu amalungelo abantu. Akukhathalekile ukuthi khona uhulumende obaphethe asimthethanga, wazi bamfaka bona ngokuthanda kwabo. But osicela ukuthi bahloniphe amalungelo oluntu, bangahlukumeza abantu. Yikho sikucelayo kakhulu. Bakahlukumeza abantu ngesikhathi seGugurawundi. Sicela manje bame kancane. Bangabahlukumeza abantu kodwa okusalayo, i-corona ayikhethi ukuthi ubani umkhulu, ubani uyisosha, uyiphoyisa. Okusalayo bazophathwa imikhuhlane, bayehluleke nokulapha, nokuwelapha lo mkhuhlane, bazohamba ezweni. Abahloniphe amalungelo abantu, siyacela kakhulu lokho. Yikho esikucelayo. Akuhlonishwe ilungelo lomuntu elizweni laseZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu.
Halo, halo, halo basakazi abahle Washington. Hayi, siyabonga nathi sisaphila. Isimanga yilo mkhuhlane esuzwayo wasemazweni lapha. Umkhuhlane osudisturb abantu kakhulu ezimpilweni lasekusebenzeni kwabo. Khosi senxusa ukuthi ngasomandla abantu bayakhuleka kuze kwenze ubana lo mkhuhlane udede ungaqedi isizwe.
Ekuseni kunje siyabonga bakithi abantu kabahlale ezindaweni zabo kulockdown esithi stay at home, stay safe, siwutsho ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngithanda kubulisa imuli yamkhona lapha eDaluka Ward 19, Lupane. Mina ngingumoveli uNgwenya, ngibulise bonke abahlali bakhona bakithi. Siyasizigcineni kulo mkhuhlane okhona bakithi, singajampi 5 kilometers, awuvunyelwa. Hlalani emakhaya mpro bonke abahlali. Siyakukhuthaza lokhu ukubana igcikwane leli lingazimemetheki lapho hlezi khona. Oba la manzi, geza izandla, geza izandla ungayekeli. Ngiyabonga.
Sarbonani kustudio. Katekale nizaziza njini mwetanyeli. Nindo mbono kangani makonda nani mkuza lovu okwana. Mituwa yi corona. Coronavirus. Na okumente jeba sizuela njena loko. Njena loko. Abantu wengila lutuwa bani venga sebezi. Ule nje nyanyi oto umbe 2 weeks. Abantu wekono ute nga bebe sebe fada kuti. Sebo.
Salibona anivasagazi na banda lelibe studio 7. Okulumayo mtawa nilaba. Mina msagazi bengi. Ute ngabe uyavuma. Ukulumende wakiti. Ezamu kufaka at least kuzindawo ngamalokishi ngamalokishi fake inhlelo ezilethu kudla ukuze abantu bengalayini ngoba njengamanje ungabheka kuthiwa kule lockdown but abantu bazabe bephuma besedorobheni besiyadinga ukudla khona kukhanya kulo mthelelo omubi ukuthi abantu batheleleke lula kakhulu kuleli gciwane le-coronavirus. So besicela ukuthi uhulumende azame ukuthi abantu abasize njalo besicela amapholisa laphana amapholisa engahlukumezi kakhulu abantu noma ngithi engaba kuthi bafake one down ngona abantu bebotshwe oro behlukaniswe uma bekhela besikwadi behlukaniswe ngoba uma bebotshwa besiyafaka one down kokhana futhi nakho kuyayenza ukuthi i-corona imemetheke kalula. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ege sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakwele Bhilitane umnumzana Boris Johnson izolo uthwalelwe esibhedlela ngemva kokugula kwamalanga alithumi ebanjwe ligcikwane le-coronavirus. Amantombazana amabili akwele Somalia asesibhedlela eselatshwa ngemva kokuthunjwa emzini wabo badlengulwa ngabantu abangaziwayo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle ezikudale elabunjwa ngumongameli Donald Trump ngenjongo yokuxwayisa ngegcikwane le-coronavirus zithi kuza kufa abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu i-100,000 kumaviki amabili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe coronavirus. Idolobho le-New York yilo elikhokhelayo kunani labantu abalegcikwane leli. Ingcwethi kwezomnotho zithi isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa ukusuka ezindlini kukaZulu lokuvalwa kwendawo ezijiyeneyo zelizwe ngenjongo yokumisa ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus kuzabangela ukugugudeka komnotho welizwe wona ovele unganxele. Uhulumende uthi usesungule isikhwama sokuphathisa imuli ezingaba sendlaleni ngalesi sikhathi. Isikhwama lesi esingamadola ayizigidi eziyisithupha i-$600 million sizaphathisa abantu okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okuzabangela ukuthi umnotho ubhidlike ngamandla ukuthi ilizwe livele lisebenza ngokuthola impahla evela kwamanye amazwe.
Ukuvalwa kwelizwe kuza bangukuthi i-economy ibhidlike ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe leli into eziningi siya importa la ma raw materials siyawa importa. So ubona njengani, ngibona njengani kuza phazamisa i-economy ngendlela enkulu kakhulu ngoba even ama raw materials awuthi silungise into ezingakwanisa ukuthi zilungiswe lapha elizwe ayaba engekho. Sekusithi ukuthi i-economy after 3 weeks lezi izaba ilimele kakhulu ngokubona kwami. ngasikhangela uvalo kwamabhanga ngibona njengani kuyinto ezaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini. Amabhanga ethu abakafiki awakathuthuki ufike esibanga esokuthi bengaba electronic ngendlela ekhangalelwe ngokuvalwa kwawo i-reserve bank. Uzabona ukuthi khathesi kuphela kwenyanga abantu bayabekhangelela ukuthi ama-salary abo azangena bayafuna i-cash ukuthi basebenzise. Ama-electronic payment systems lapha akakathuthuki kakhulu, lama-banks angkhona kawakabi le system kwanisa ukuthi incede abantu ngendlela ekhangelelwe ngayo nxa into sezivaliwe kanje. So ngibona njengani kuzaletha ubunzima obukhulu ebantwini balapha eZimbabwe.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi ukungavulwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kuzabangela ukuthi umnotho umempo.
Okunye futhi esiqalisayo ukuthi abantu kabazame, nxa kukhona indlela ukuthi angaphila ngayo umuntu kodwa kuzaba nzima, abazame ukuhlala ezindlini behlise inani lokuya ezindaweni ezibutheneyo. Yikho esithi kwenziwe lokuthi abantu begeze izandla nxa bephumile mbebake bayaphandle mbebake bahlangana nabanye abantu bageze izandla, abantu bamise khonokho ukuthi abantu bayaxhawulana. Engxenye imizamo engincedisa ukuthi sehlise inani lomemethakalo komkhuhlane lo osuqede umhlaba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi ngemva kwamaviki amathathu ilizwe livaliwe kuzafunakala imali eningi kakhulu ukuze ilizwe lenelise ukuvuka kogoqwanyawo.
After 21 days after i-lockdown lay, ngibona ngani into eziningi zasizonakalile kakhulu ngoba imali eningi izafunakala, especially ukusebenziseni kumali okuzenini ekuma isibhedlela lokunye kwizinto okuqakathekileyo. Kodwa loku kwe-industry vele ukufa kwayo vele njengoba i-industry yangkhona la ibiyi-industry efe kudala vele kuhle kube yingcwaba vele. Ngibona ngani after 21 days kuyathanyela yonke into, labantu bonke babe besebephelile vele ngendlala.
Ngeminyaka edluleyo ngesikhathi ilizwe lize livalwe ngokutshengisela kwabantu bekhonona ngohulumende, kwalahleka imali eyizigidi ezintathu i-$300 million ngelanga linye. Gregory Isaacs ingoma ethi yona If You Wanna Be My Number One, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhulumende uthi usethumele amasosha ukuthi aphathise kubambeni ngamandla abantu ukuthi bengaphuma-phumi ezindlini zabo phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Impilo iza kuba njani ngemva kwamalanga angamathumi amabili lanye abantu bengavunyelwa ukuphuma-phuma ezindlini mahlayana? Izolo bekunanzwa iminyaka engamathumi amathathu lane kwabhubha owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana Lookout Masuku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni, kumbe lingasitinta njalo ntambama ngo-7:30. Igama ngu-Chris Gande. Libe losuku oluhle.